Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kumele population ikhule ukuze ikwazi ukukhulisa lezo mnotho ngoba siyakwazi ukuthi amazwe arikaka kakhulu ku population.
Inani labantu beZimbabwe likhuphukile lisuka phezulu kwezigidi ezilishumi lantathu 13,061,239 ngomnyaka ka 2012 laya kuzigidi eziphezulu kwezilishumi lanhlanu 15,178,979 lonyaka ngomnyaka ka 2022. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 26 Ntulikazi 2022 ngupraxedist Remaya endabeni zethu lamhlanje. Ikansili yeHarare ithi izaqhubeka isala ukulaywa okokuthenga loba ukubhadala nguhulumende okufana lemishina yokucitsha umlilo, indawo yokulahlela izibi eyephomona lokunye. Izikolo zeLupane esabelweni seMathebeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwababalisi endaweni zokufundela lokunye okufunwa ngabafundi. Zonke lezi ndaba lezinye zilezo zizwa kulomsakazo. Inani labantu beZimbabwe likhuphuke lisuka phezu kwezigidi ezilishumi lantathu 13,061,239 ngomnyaka ka 2012 laya kuzigidi eziphezu kwezilishumi lanhlanu 15,178,979 lonyaka ngomnyaka 2022. Lokhu kwaziswe luhlangothi oleZimbabwe National Statistics Agency namhla ngesikhathi lusethula impumela yokubalwa kwabantu okwenziwe kunyanga esanda kwedlula iNational Population Census. IZimstats ithi lokhu kutsho ukubana inani labantu elizweni likhuphuke ngesilinganiso sokulishumi lasithupha ekhulwini 16.2% phakathi kweminyaka elishumi edluleyo. Leli nani liveza ubana abesifazana yibo abalokhe bebaningi ukwedlula abesilisa ngoba sebeyizigidi phose ezisitshiya galombili 7.8 million. Kuthi abesilisa bona bayizigidi eziyisikhombisa 7.2 million. Limpumela iveza njalo ukubana idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi abangaba yizigidi eziphezu kwezimbili 2.4 million. Lilandelwa yiManicaland yona elabantu abayizigidi ezimbili 2 million. Emhlobulweni weMathebeleland ubulawayo ulabantu abalutshwana elizweni lonke abangaphansi kwesigidi 665,940. Elandelwa yiMathebeleland South elabantu labo abaphansi kwesigidi 760,344. IMathebeleland North yona ihleli kuzinga lesithathu kusukisela emsileni ngabantu abangaba yizigidi ezi Toba mine ngabantu abayizi nkulungwane eziphezu kwezi toba mine mbili 827,626. Untungameli Nkomo uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube yenake othi ukungakhuli kuhle kwenani labantu eZimbabwe kungaba lomthelela omubi kwezenotho ngokuya kwezikhathi.
Amanani mancane kakhulu na uqathanisa lalokho esibona kwamanye amazwe okuza kwenza ukuthi ngokuya kwesikhathi kugcine kuswelakala abantu bokusebenza ngoba kuzagcina kugcwele abantu abadala kakhulu labantwana abaphakathi bengasekho abayibo abafanele basebenze. Ngakho-ke kuyingozi, kumele i-population ikhule ukuze ikwazi ukukhulisa lezo mnotho ngokuba siyakwazi ukuthi amazwe arila kakhulu ku-population, i-consumption iqakathekile ne-production kuyikhono.
Inkinga kahle kahle ingaphi ncwe?
Inkinga i-life expectancy iphansi kakhulu. I-life expectancy eZimbabwe kuwukuthi impilo abantu abayiphilayo kumbe abakhangelele ukuthi bayiphile iphansi, ungaya phezulu kakhulu kwenza abantu baphile isikhathi eside. Kubasi behlangana lana babazalwayo babe baningi kunalokho akade beyikhokhona izolo, kodwa kungaba labantu abaningi abafayo okwedlula abantu abazalwayo kumbe kuphose kulingane njengalokhu sibona, kwenza i-population kumbe inani labantu belizwe lingakhuli ngendlela efaneleyo. Ubuyanga yibo kubange ukuthi abantu bangahlali isikhathi eside emhlabeni, ezempilakahle kazisekho. Ngakho-ke abantu sebesifa masinyane kulalokho kade besifa beyikhokhona izolo, bekubona into bekubo-100, abaningi sebesifa bekubo-30-something, 40-something. Ngakho-ke i-population ayikhuli ngakunjalo.
Isilinganiso sokuzalwa kwabantu elizweni laso sokule minyaka sibikwa sisehla kakhulu esingathi i-fertility. Kungaba lencazelo lakho lokho, kungaba kubangelwa yini?
Kulencazelo ngaphandle nje ukuthi kungaba lokugula lapha lalaphana esingeke sikhulume ngakho, okwenza kwehle kakhulu ukuzalwa kwabantu kubangwa yikuthi nxa ilizwe lisanda ngokuyanga, ubuyanga bukhula besiya phezulu, abantu bazama ukuthi babe labantwana abalutshwane kakhulu kulalokho kade beyikho khona izolo. Uthole ukuthi sebegcina besiba labantwana ababili kumbe abathathu besithi bayisibenelisayo elizwe leli lobuyanga obungaka. Ngakho-ke uzathola ukuthi abantu baya belokhu besehla besiya phansi. Okuningi kwakhona yi-decision, isinqumo somuntu asithathayo athi kangifuna ukuzala. I-fertility rate iyathinteka, i-birth rate ithinteke ngokunjalo kuzona lezo zinto.
Ingamanye amazwi Ncube, nxa sesikhangela lokho okuthiwa yi-bottom line ngesiNgisi, uthi wena ukungakhuli kwamanani abantu eZimbabwe lokhu kulomthelela omubi kwezenotho?
Yebo, ngokuya kwesikhathi kuzaba lomthelela, ungangabi khona okwamanje, kodwa nxa iminyaka isiya phambili kugcina sokuthinta ezomnotho kakhulu, sekuswelakala izisebenzi, sokufanele kuyedinga izisebenzi ngaphandle, kumbe izisebenzi zizilutshwane kakhulu, sesisondla abantu abadala abaningi, sisondla labantwana abaningi, singakhohlwa ukuthi ukuphindwa kwabantu elizweni kudinga i-tax. Ngakho-ke nxa izisebenzi sezizilutshwane, lalaba esethi ba-economically active sebebalutshwane, kusho ukuthi i-tax base lapho uhulumende athola khona intela lapho kuyehla, enze kube nzima ukuthi baqoqe imali yokuthi lizwe likhule ngendlela efanele, kwakho imigwaqo, izibhedlela lapho konke lokhuya.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Isikhulumeli sogatsha lwezimstats unkosikazi Mercy Chidembo uthe ubengenelisi ukuchasisa uningi ngamanani lawa ngoba ubebambekile. Ikansili yedolobho leHarare ithi izaqhubeka isala ulayo okuthenga loba ukubhadala nguhulumende okufana lemishina yokucitsha umlilo, indawo yokulahlela izibi eyephumona lokunye. Ithi njalo ifuna ukuzibuthanisela imithelo ebhatalwa ngabashayeli, hatshi luhlangothi olwezinara. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha umbiko wakhe wesimo seHarare, umeya waleli dolobho umnumzana Jacob Mafume uthe ikansili yakhe kayisoze igoqe izandla izakhamizi zibhatalela indleko ezingancedi muntu. Ukunje uMafume uthi idolobho leli libhekane lodubo lokusela imali, kodwa uhulumende wenza okokuthabisa abangane bakhe ngokubabhatalela indleko ezingancedi intuthuko yalo.
They are costing 500,000 a piece. We were not consulted as councils or the political leaders of council when the process was being done. we believe that there are cheaper tenders out there, and that all the tenders are one size fits all issue. And we thought there needed to be a variable in terms of the tenders.
Imali le yabasibhadalisa yona iningi kakhulu, kabazange basibuze besenza lokho. Sikholwa ukuba ikhona impahla yentengo yaphansi okulendawo eziningi esifuna ukuba zibe phansi kwedolobho leHarare. Kubeke sithi indawo ezethuze ledolobho leli ziqhubeka zicela ukuphiwa imvumo yokuba yingxenye yedolobho leli. Umholi wenhlanganiso yezakhamizi e-Combined Harare Residents, umnumzana Mavela Sikhumalo, uthi idolobho leli kumele uhulumende ashiyane lomkhuba ukufuna ukungenela embusweni wezabelo.
Kunengi okungayenza ukuthi i-city yeHarare, idolobha leHarare, lizidingele lodwa imali zayo. Into yokuqala ikuthi amathenda afuze ayenzwe ngendlela enza ukuthi kubenefite i-city of Harare.
Ingcishi ekubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkono uyawusekela lokhu.
I-city of Harare kumele ivunyelwe ukuthi ithole ingxenye yenye imali yamalayisensi emota ezihambela iHarare esibona ukuthi ziningi kakhulu. Yikho kuzayenza ukuthi ithole imali yokulungisa imigwaqo leyo esifile esigcwele ama-potholes. Njalo kumele ikwanise ukuthi yona ithathe amathenda ahambelana le mali eyitholayo ukwenzela ukuthi ingabi ibhadala imali eziningi njengesikubona kuphomona deal lelo eselimile, ngoba i-central government yafaka ithenda yephomona ingaphanga isikhathi sokuthi i-council yeHarare ibikhangela ukuthi iyakwanisa yini ukuthi ibibhadala imali yona leyo. So
imizamo yokuthola umbono kakhulumende ngalolu daba yehlule, kodwa ikhuluma endaweni ebekwamaqhawe izolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uchothoze kakhulu amanye amakhansila esithi umsebenzi wawo uphazanyiswa ngamakhansila ebandla le-MDC le-CCC agcwele inkohlakalo. UMafume uthe idolobho leli lifuna ukwengezela indawo zokungcwatshwa kwabantu esithi indawo lezi seziphelile. Uqhubeke esithi idolobho leHarare selihlanyele izihlahla ezifika inkulungwane ezintathu 3000 njengendlela yokugcina amaxhaphozi. Uthe uzahlangana labantu abathengisayo emgwaqweni esithi idolobho selithethe isakhiwo se-Charter House ukuze abalimi bethole indawo yokugeza lapho bezothengisa ukudla kwabo erenkini yembare. UMafume uthi idolobho selibeke ama-tower light afika 102 emalokishini ehlukeneyo eHarare. Kwezempilakahle uthe idolobho leli lizimisele ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 esithi izibhedlela zedolobho leli zisebenza lomphathi ntambo wezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izikolo zemangweni welupane esabelweni seMathabeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuselakala kwababalisi, indawo zokufundela lokunye okufunwa ngabafundi. Abazali bathi lokhu yikho okwenza abantwana abaningi bengaphumeleli ezifundweni zabo lasemihlolisweni. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uIsrael Jesus Banda.
Zilutshwana izikolo ezababalisi abeneleyo kulesi siqindi okwenza abantwana abaningi bangatholi imfundo efaneleyo. Abazali abaningi bathi abantwana abafundi kuhle nxa kungela babalisi ezikolweni. Unkosazana Hloniphani Ncube ngomunye wabo njalo esekamizi seluPanda.
Thina ngapha esigabeni seluPanda eseAndalupane silenkinga yokuthi izikolo zethu zilamatitsha amalutshwana. Ezinye uyazithola zilamatitsha amabili, ezinye zithole zilamatitsha amathathu. Uthola ukuthi uthitsha oyi-1 ufundisa amagrade angu-4, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Kambe shuali bakuthiwa abantwana bayapasa, kambe bangapasa kusimo esinjalo. Njalo la ma-classroom yethu asefile, asedilikile, asemadala.
Umphathisikolo we-Ilihlo Primary School, uNkosazana S. Msengeyi, uthi isikolo sakhe siyazama ukupha imfundo engcono lanxa lazo sisilela ababalisi.
Isikolo it's a small school esilababalisi abangawomama kuphela, si-6. Baye beloke bethontela kancane kancane but besami isikolo so far kushote 1.
One.
Yes, we are supposed to be 7. Ukubhadala ifees kunzima. Kunzima kulamali abadala bayakhala kunzima. Ababhadali kahle. Hayi ababuyele ekhaya baye beloke sincengisa. Bayancengisa abadala kulokhe kuthontisela mbijana mbijana. Khonokho ukuthi uhulumende uyancedisa kakhulu under i-beam. In terms of ama results, our last year, isikolo sami siyakhokhela sibili.
Ephuma kanye primary school eliphanda labo bakhala izimathozi ngokusilela kwababalisi. Umphathi isikolo walesi sikolo umnumzana K. Nkiwane ugcina la esefundisa lanxa engumphathi.
Ngishotile lapha nangilaba balisi ngathi nxa ngikhangele ngilaba balisi abayi-5 mina kumele ngibe le-7 kusho ukuthi ngishote nge-2. Mina ngwami ngiyafundisa ngumphathi isikolo at the same time. Ngikhangela ukuthi infrastructure ngathi izakhiwo zesikolo zibe improved. Angilazi akhiwo eziku-up to date. Ngingacela nje ukuthi zibe khona uncedo engalizuza, right? In terms of infrastructure development.
Lanxa ababalisi besilela ezikolo eziningi, uhulumende ubikwa eqhathe ababalisi abathize kunyanga ezilutshwana ezisanda kudlula. Mnumzana Mbongeni Dube webandla le-ZANU-PF ngumeli weliphane East edalela ephalamende ufakaza ngokuqhatshwa kwababalisi nguhulumende wakhe.
Emalangeni adlulileyo kube lokuqhatshwa kwababalisi. Njengeluphane singabanye bezindawo ezitholileyo ababalisi. Sithole ababalisi abangu-80 okutsho ukuthi bayafithelwa ezikolo zonke eziseluphane East. Siyabonga kakhulu kodwa-ke inani lelikaleneli still. Ababalisi lokhu besilela esigabeni seluphane.
Uyaphambili egcizelela uDube ukuthi kungani abantwana bakulomhlubulo bengenzi kuhle ezifundweni zabo, njalo uthi isiqindi sakhe sifuna uhulumende engeze inani lababalisi.
Singakhala izikolo zangkhona i-pass rate yangkhona i-low kukhozelwa ukuthi amatisha kawakho. Uyathola isikolo silamatisha angu-2 kumbe amatisha angu-3. So-ke besicela kakhulu ukuthi siphiwe abanye ababalisi. Inamba yamabalisi ibe khona ezikolo engxenye singabona abantwabethu lathi kusiba lotshintsho. Kudala seselababalisi indawo leyi yaba labantwana abaqeqeshileyo. Siyafisa ukuthi khonokhana kuphinde kube khona njalo esigabeni sonesi.
Uhulumende usanda kubika ukuthi udinga ababalisi abedlula inkulungwane ezingama-20,000. Kukhanya ingani kuzatholakala ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu kuphela 5,000 lonyaka abayibo abathunyelwa ezikolweni esezisegabeni ezijiyeneyo zelizwe. Okwamanje uhulumende edoselana lezisebenzi zakhe ngodaba lerholo eliphansi, njalo iningi lababalisi liyatshiya umsebenzi besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe lapho abaholiswa okungcono. Ngimela Studio 7 ngiseluphanda eluphane, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sikhangela uhlelo lwabasakhulayo olwe-National Service olusolwa ngabanye kodwa abanye njalo belusekela. Umphathintambo wezokwemba uMnumzana Winston Chitando usechaze ukubana umthetho omusha wezokwemba osudlule edalela ephalamende ulakho ukulungisisa ingxaki ephakathi kwabembi labalimi ezweni efana naleyo esihlangane labomuli yako-Oppenheimer abakubhizimusi lokufuya inkomo epulazini leShangani elenkomo ezizinkulungwane ezisificaminwembili lezisebenzi ezingama-200 ebeselifuna ukuthathwa ngumnumzana Ian Sanders efuna ukugebha lokuba ukwemba igolide kodwa wamiswa ngumthethwandaba waphezulu owe High Court eHarare. Wanastasia Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kwethulwe ngumphathi ntambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando emine entra kobulawayo ethi ngemva kokubumba umthetho lo abalimi labembi bazasebenza kuhle kungela kuxabana njengamanje.
I think the two comments I will make. The first comment is we respect the court system. So we respect the decisions of the court. Secondly, such conflicts will are provided for in the amendments to the Mines and Minerals Act, which is now going through the Parliamentary Legal Committee, and is actually being, it's now close to being finalized. So we recognize that there are deficiencies in the current act, which are being strengthened in the new act. But with respect to the court's decisions, government respects courts, and we respect the decisions of the court.
Umongameli weZimbabwe Miners Federation, unkosikazi Henrietta Rushwaya, uthi ingxabano okuphakathi kwabalimi labembi kubangelwa ngumthetho omdala owalotshwa ngabamhlophe kungakabi labembi abamnyama abazimeleyo.
The Mines and Minerals Act came into being around the 1940s. Small-scale farmers or small-scale miners were non-existent, and as such, the existence of small-scale miners and small plot holders has now come up with challenges where we now have small-scale miners having their mining rights over farming land. The reason being that the Zimbabwean law up until today recognizes mining as number one priority to any other right on the land in the country. So when it comes to such issues, it has always been difficult for the miner and the farmer to coexist, and the coming on board of the bill will now take care of such issues which have always been a challenge.
Umembi eGwanda umnumzana Darlington Dlovu uthi njengabalimi bakhathazekile ngengxabano ephakathi kwabalimi labembi.
Inkinga kathi khona kakhulu abalimi bebecabanga ukuthi maybe thina we are overriding them, asibaconsidi njengabanikazi bendawo, ngoba most of the time bebesithi khona who gave us the right ukuthi sihambe siye mayina endaweni zawo singazange sabaconsulta. Then okunye bathi kungkona i-grazing land siyabe sidiliza amadlelo abo, even danxa kuyukuthi siyabe sikepha amaphosini amalutshwana, kodwa kuyatholakala ukuthi abantu baba baningi egangeni, ikho lapho esiba khona kakhulu.
Umlimi ePlumtree umnumzana Matthew Sibanda uthi bakhathazekile njengabalimi ukubona abamhlophe bebanga umhlabathi ezweni.
Loko bekufuna ukuyenzakala eMidlands kuyinto elobuchapa obukhulu njengefarmer, ngoba ma kuzathi ufarmer kuzobuya futhi obunye umuntu athi uzogebha igolide kufarming ephinde bulale ifarming. Ifarming yona ivele ilutshwana kangaka, kuyinto ebuhlungu kakhulu okusimangalisayo, okwenza ukuthi akula kuvikela ama-farmers emapulazini. Into engibezuke imangalise kakhulu ukuthi kubuya omunye umkhiwa ezothathela omunye umkhiwa epulazi ezefuna ukugebha igolide ebulala ifarming, inkomo zakhe ziwele emgodini zife, kuyinto elusizi kakhulu engalunganga. Okufanele uhulumende engavumeli into yokudiliza ifarming ngento efana laleyo.
Ilunga ledale lePhalamende uSenator Khalipani Pugin uthi kuhle okwenziwa lidale ukumisa umnumzana Ian Saunders ukuqala ukwemba kubhizimusi yenkomo yako-Oppenheimer.
Ye, kubonisa indlela igovernment engaqoqekanga ngakhona, bayizinto engathi ba into zefetsha-fetsha. Ungarani ilizwe ukuthi umuntu ule ndawo yakhe ayenze i-economical activity, ngapho usunikeza omunye ilayisensi akangena emzini omunye umuntu ayenze okunye okungahlangene lalokho okwenzakala khonapho, vela kumele ngabantu abayi-2 basebenze endaweni eyi-1. So lo ma isezogebha igolide lapho kule nkomo khona, uthini ngelokhu zeni ngama-rights elezi zifuyo lezi ezilana? Angithi noma zizodliwa kodwa kumele ziwe le human way ezibulawa ngayo ukuze abantu bahambe bayozidla. Mama ususiyagebha wena usenza i-mining ne-dust nako konke lokhu, ufaka la ma-chemicals la ezizogcina zibulala zona zena lezi nkomo. Into zefetsha-fetsha ikhothi yenze kahle, kumele kustophe into yokuthi mina ngile plazi lami ngapha sokunikeza omnye umuntu ongayiso mina kuthiwa kahambe ayodinga igolide noma gebha okunye okungahlangananga le golide okungahlangananga lalokhu mna engikwenzayo, vela kumelanga kufakwa abantu abayi-2 endaweni eyi-1.
Unkosikazi Simiso Mlevu we-Center for Natural Resources Governance uthi ingxabano phakathi kwabalimi labembi ivamile ezweni.
udaba lwe-apron nemafamily lutshengisa sobala ukuthi kulendingeko yokuthi ukuqondisiswa kwe-Mines and Minerals Act ngaphansi kwe-Mines and Minerals Amendment Bill kufanele kuqediswe emasinya. Lokhu kusitshengisa ukungezwani or ukuxabana ukuba khona phakathi kwama-mining companies lama-farmers, ngesilungu esikubiza ngokuthi yi-miners-farmers conflict. Leyi yinto ehluphayo kakhulu and ilusizi ngoba abantu abande ukuthi ba-affectwe lolu ibudlelwano lobu ngabantu abangalalutho, ama-farmers esiwabiza ngokuthi ngama-peasant, abangakwanisiyo ukuthi bathathe indaba zabo bazihambise emthethwandaba njenge-open lema-family.
Olona amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi ilizwe kumele lime isiyaluyalu kwezokwemba.
Ilizwe kuqakathekile ukuthi lingabi isiyaluyalu lesi sisibonayo lapho sokuphendulwa yonke into kuthiwe isikorokoza kube yikutshekesha. Kumele kuhlonitshwe umthetho, abantu abalamabhizinisi abo njengokulima njengo-Oppenheimer bahlonitshwe bavikelwe ngumthetho, hhayi lokho esesakubonayo ukuthi ngoba abantu mhlambe abatshekethayo beseke iqembu elithile basebhiwa ilungelo lokutshekesha noma kungaphi emasimini abantu, ezikolo, ngaphansi kwemigwaqo lakuyo yonke indawo. Abantu kumele bavikelwe, bavikelwe ngumthetho. Ngakho-ke umthethwandaba nxa uvikela abantu uyabusenza kahle kakhulu, hhayi ukuthi ngoba kugejwa igolide sokumele ligejwe noma kungaphi noma nini.
Imuli yakwe-Oppenheimer ayisiyo yakuqala ukubhekana lo dubo lokuba labantu abafuna ukwemba kumbe abaqala ukwemba okugcina kuphazamisa ibhizimusi lokulima, impilo yabantu lezifuyo, kuhlanganisa lokugugudeka komhlaba, ngoba okwamanje ukwemba kuyaqakathekiswa ukwedlula ukulima okugcina kudala ingxabano phakathi kwabalimi labembi, kuhlanganisa lobudlwangudlwangu wokuganyulwa kwabantu ngamabhemba kubangwa umhlaba wokwemba. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla eliphikisayo ele-Citizens for Coalition Change, CCC, lazise ukubana selethule uphawu olutsha lwebandla leli oluzasetshenziswa encwadini ezibhalwayo yonke le mibhalo yebandla. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC, Mnumzana Ostalo Siziba, utshele uGayina Gumede we-Studio 7 ukubana ibandla lakhe lizaqhubekela phambili lisebenzisa ubuso bomkhokheli webandla labo uMnumzana Nelson Jamisa ekukhankaseni kwabo bedinga usekelo kukhetho lomnyaka ozayo oka-2023 ukwenzela ukubana uZulu angaphambaniseki engqondweni ukubana uzofotela liphi ibandla lapho esevota.
Asitshintshanga, sisebenzisa ilogo lethu nxa sibhala izincwadi lokunye sabe sikuthumela okuthiwa yi-official correspondence ngesilungu. Then nxa sisiya kuma-election njenge sizahamba ke ku-by-election kathesi eGoggle Kabuyuni, sizabe sisebenzisa ke i-election symbol ngoba yiyo vele umthetho esiwusebenzisayo ukubana kufanele kube le logo lenhlanganiso, kube le symbol esetshenziswayo for the purposes of the election. Yona le iyabi le face ye-presidential candidate yethu esilayo okwamanje ngu-advocate Nelson Chamisa. Nguye abazambona abazali labantu bonke abazavota ukubana ke kuyabe kubhalwe triple C, Citizens Coalition for Change, iyelo njalo ile face ka-advocate Nelson Chamisa phakathi. Kodwa nxa sibhala ke izincwadi zethu zemhlangano sisebenzisa ilogo lephathi, yilo elilelanga phakathi liveza ukubana ke ikusasa lethu lilungile.
Ukuhlola okwe-voters roll, ukuhlolisisa i-voters roll sokufika emaphethelweni, ulibona ngani uhlelo lwakho naluhambe njani?
Yes, sesiqedile uhlelo lwe-voters roll inspection, besikhuthazela abantu ukubana besebenzise *265# njalo futhi ukuthi abantu ke behambe ke kuma-center kade vuliwe. Sibone kakhulu kubana abantu abanye abahambanga ukuya inspector ngenxa yokubana kulonhluphe eZimbabwe ngendaba yezeki okufanele ilungiswe ukubana izeki ithenjwe ngabantu ngenxa yokubana abantu ke balokusola ukubana izek isebenza ke incedisi ukubana iZANU-PF ke ihlale embusweni. So yinto esiyilungisayo nxa sikhuluma ngendaba yama-reforms.
Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.